lonyaka into ekhonezakeleyo into yakuqala izulu lahamba abantu balima kaningi belo bephindaphinda bephindaphinda ukubona kwezinye indawo ezinjengaboklamto obokhezi obotholotho kungaba nendlala ndijauthi izilima zezanga kahle but kwezinye indawo lapha uthi khona kwakwenze kahle abaqalayo ukulima abayathola izulu engathi laliliningi hhayi ukuvuna sibili hhayi bazavuna but laba abathi baphuza abalimele emuva kakhulu ngibona kusuka nenkinga yokuthi khona leli zulu abasoze bavune izivuno engathi siphezulu ngenxa yokuthi izulu aso labaningi kakhulu libe liningi kakhulu ayisefuna ukuthi abalimi babe nemvundiso yamifethelaza le yaphezulu esithi yi-anina leyana ukuze bakwazi ukunqoba ley'nkinga yezulu eliningi kakhulu ngoba izulu yabane kakhulu ukudla kwezilimo kuyathathwa izulu kuhambe phansi so ngibona engathi khona abalimi abaningi abasoze bavune ngoba ukuthi izulu seliliningi kakhulu.
Kukhona na abalimi abangakwenza okungenza ukuthi laloba kungamanga kuhle bethole nje isivuno esingani singcono kumbe akusela okungenziwa?
Akukhona ongayenziwa. Into yakuqala ngibona kule into le abadi-fall armyworm ukudle lo osubona emasimini ngibona kakhulu ine-fall armyworm ne-stock border sekuwona kakhulu so ngiyabe ngibona ukuthi abalimi one baqasa kunqoba leso i-erosion i-problem le siyibona kakhulu leyo nkinga yokudla sokusidla izilimo zabo. Okwesibili lo izulu liningi kakhulu abalimi kabasahlakuli ngoba kuyakumanzi so lapha siyakhuthaza kakhulu ukuthi hhayi kabazali ngamandla wonke ukuthi lesi noma amakhuba engakwanisi ukuthi khona bahlakule lesi bangahambe besiphuna ukuze isilimo sabo sonesana sitshaywa ngumoya. Okwesithathu ngibona ukuthi khona abalimi bangasebenzisa leyo mvundiso yaphezulu kakhulu almost every 2 weeks belokhu beyifaka because ngenxa yezulu elinayo nxa belokhu befaka leyo fertilizer iyathathwa futhi befaka futhi ifertilizer iyathathwa futhi but almost every 2 weeks kungakwazi ukuthi khona ukuthi banqobe bakwazi ukuthi bavune.